sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kumabasa 2023 mo Cape Town. Endabeni zethu lomhlanje. Umthandazo ndaba wePretoria High Court ukhangelwe uba kusasa uzathonisa icala lezizalwane zeZimbabwe ezinamaphepha okuhlala nokusebenza kulelo lizwe aphela usetshenziswa ngohlangula lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sekulensuku ezingamakhulu amathathu 300 umnumzana Job Sikhala evalelwe entilongweni okubizwa ngokuthi remand prison esetheswa icala lokutshutshozela udlakela enyathime kulandela ukubulawa kukankosikazi Mo Blessing Ali ngabacatshangelwa ukuba babedlelana lebandla leZANU PF. Igqwetha likaSikhala umnumzana Jeremia Bram uthi kuyamangalisa ukuba imithethwandaba yalile ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili. Umnumzana kucacaphulu omele inkulumane yedale lepharlamente uthi kuyadanisa okwenzakala kusikhala.
Indaba yokuthi abantu bavalelwe ku-remand prison for 300 days singakhulumi ngokuthi ngosikhala kumbe ngubani. Umuntu oku-remand prison member futhi umuntu ongelacala, innocent man. You are innocent until you are proven guilty. Why should any man be in prison for 300 days? So innocent. So this is something that is sile. Inozelwe ukuthi kuhlukuluza abantu. I'm not going to be able to do this.
Is an appeal if you feel the Kalepagan, who cares to the
Umnumzana uChachapulu ligqwetha njalo umele inkulumane edale lePhalamende. Sixoxe laye ekobulawayo. Umnumzana ziyambi umphathintambo kahulumende obona ngezemithetho uthi uhulumende kangeneli kudaba lukaSikhala lokunye. Umnumzana Philip Gawule okubandla leZANU-PF uthi uhulumende ulandela imithetho yelizwe ekuthoniseni icala likaSikhala.
Kube indaba kaSikhala liyana ifuna ukuthi ikhangelwe kuhle ukuthi athi icala likaSikhala njengoba vele indaba leyisemakhoti dube. Indaba eyisemakhoti lezi dube sibalekele ukuthi sikhulume okunye okuzaphambanisa iy'ndaba ey'semakhoti. Ikakhulu thina bezumba ngazo xa sezikhuluma sezingani sibecelele ngani siyali esibekelelayo. Ye yikho nani ngisuka ngani ngiyakubalekele ukuthi ngitsho fikile ukuthi indaba le ngiyibona njani lokuthi ibanjwa njani.
Ye kodwa siyakhumbula isikhathi uLookout Masuku lo dumisa daba engwabe evalelwe akufani lakhona.
Kube mina engingakutsho ukuthi indaba le njona isemakhoti nje bengisithi ngabe kuthiwa siyayinika amakhoti wona ayiphuthe bese sikhuluma ngayo sesikhangela impumela eyiyo eyethulwe ngamakhoti ngoba kakhethi kunje nje yazi okunye sifila ngolwazi ukuthi kathi indaba kaSikhala yona vele amaSikhala akhe wona aminjani.
Kuthiwa wajojozela uDlakela into ezinjalo singazi ukuthi umuntu uyavalela isikhathi sonke lesi baba Gawule
kumbe khona bona dube yikuthi ukutshetshezela uDlakela emacaleni lakhona etheswayo isikhala etheswa amacala ekufuna ukugenqula uhulumende ukugenqula uhulumende ngento zodlakela lezi njengakhona esakubona kubo-Arab Spring ngale kubona kuzeni amazwe ndabo Libya o amazwe nalana kwakusenzakala khona khonakwana ukuthengisela kwakuphina sokufika kugenqula labo uhulumende. So ngokunjalo lakho okwabo sikhala amacala amakhoti la abe udaba lwakhona bebelibamba ngaleyo ndlela singazi kodwa ukuthi kade sisungalotsho kukuliphi bami.
Kodwa bona ngokutsho kwabo selu bathi bakhangele khonoko ukuthi icala abamethesa lona ngelokuthi wajojozela uDlakela hatshi ukuthi wayefuna ukugenqula uhulumende.
Ye kodwa-ke ngiyithe ngisithi ngisube ngisithi njengoba indaba lezi zinandisemakhoti sigcina sesingasakwazi ukuthi kade vele kahle kahle icala lona eliyilo alekuseswayo amakhoti yiliphi lakhona livezwa obana kufanele kutshetshezele uDlakela khonoko uDlakela lwakhona lungasodlakela nje kuphela bantu lodlakale olezomba ngaso olule njongo yokutshintsha uhulumende.
Umnumzana Philip Gawule ukubandla leZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo. Umthethwandaba wePretoria High Court ukhangelelwe ukuba uzathonisa icala lezizalwane zeZimbabwe ezinamaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe aphela ukusetshenziswa ngoNhlangula lonyaka. Icala leli laphanyekwa emthethwandaba lo yinhlanganiso ye-Ellen Suzman Foundation ethi akwenziwanga ngemfanelo ukuvalwa kohlelo lweZimbabwe Exemption Permits. Kulabadabuka eZimbabwe abalamaphepha la afika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyangalombili 178,000. Omunye wabalandela udaba lolu ngumnumzana Siphongolube olephepha leZimbabwe Exemption Permit.
Iqiniso kasilazi kodwa isifiso sethu phela sinye ukuthi uhulumende ukuthi bona laba abayelufakileyo baphumelele. Isifiso sethu sonke lesi singazi kodwa ukuthi kuzakwenzekalani kodwa sinethemba ukuthi kuzahamba kahle.
Ithemba lenu lingaphi khonapha baba Ngulube?
Ithemba phela nxa into singenelwe ngabantu bomthetho siyabona ukuthi uhulumende loba sikwazi ukuthi uhulumende into leyana sayicela yaphiwa ngozwelo kodwa umthetho lendlela phela otshoyo ukuthi abantu nxa sebehlala isikhathi esingaka 5 years kusiyale kuleyi manye amalungelo okufanele bawathole ngendlela ezithize noma bengatholi okugcweleyo kodwa sicabanga ukuthi ngendlela okwenziwe ngayo asiphikisani lo hulumende but sicabanga ukuthi waphangisa ukuthatha i-decision yaya. Siyamlandela uhulumende kasiphikisani laye kodwa sibone ngani waqhamazela nxa ethatha i-decision yokuterminator leyanizizanizi.
I-Ellen Suzman Foundation uhulumende we-South Africa kazange akhulumisane lalabo abalamaphepha lawa njalo labanye abantu okuthiwa ngama-stakeholders ukubona njani khona?
Sivumelana labo siyacabanga ukuthi i-consultation eyaba khona was not enough kwavele kwaba yi-announcement. Bengilukhanyele kathesi omunye wabantu abamele lona loliyani udaba ama-lawyers wona lekhuma ngokuthi i-government ivumela i-pressure ngazuthi ngathi ngesintu sakithi ivumela ingcindezo esuka kumphakathi vele ngicabanga ukuthi kube yi-political decision leyana kayizange ilandele umthetho. Siyakwazi ukuthi abantu ku-ground ANC is losing its power because of immigration law. Siyakwazi ukuthi iparty kaMashaba ithethe iration eningi from ama-vote last time because bona bebekhampela ama-immigrant esinginaseniyaku-migration law. So siyabona ukuthi ku-ground akulanto practical abayenzayo nani iparty kaMashaba. But just because they mentioned immigration law ukuthi bona they want to clean out targeting amaZimbabweans, most South Africans voted for them. So mbona ngani ANC yalandela lona yavumela lo yani pressure ebivele kuma opposition party just because they see they are losing political power, they have to do something.
Lo ngumnumzana Sipho Ngulube olephepha leZimbabwe exemption permit. Sixoxela ese Johannesburg kwele South Africa. Manengi amakholwa namhla ananze usuku lokuvuka kwaJesus Christ kumbe uJesu sikubeke njalo. Umfundisi uSenisimanda uthi lesi sikhathi esiqakathekileyo esamakholwa.
Namhla lesiko liqakathekileyo lapho besikhangela khona ukuvuka kukaJesu kwabafileyo. Ngathi isiKristu sona vele ngokwaso sini phezu kokuba uJesu wafa wavuka kwabafileyo. Kodwa abafundi bakhe basebembona ukuthi usevukile, bahamba abantu ngethumeni bamfice ngekho. Ngakho into iqakathekile into ebeyesikristwini, isikristu sethu simi ngakho. Ngathi isikristu yiso yilo lodwa ukholo olulento enjalo, ukholo okukhonza khona umuntu owayephila wafa wasevuka kwabafileyo. Isikholwa thina ukuthi nguJesu uNkulunkulu, njalo uyingxenye kaNkulunkulu.
Abaphilayo-ke sithi pho balulandela kanganani usuku lolu?
Singakhangela ukuba umhlaba wonke jikelele kwenziwa leyi holiday kwaba likhefu. Ngakho kuyanceda ukuthi abantu baphele isikhathi sokuba bathakazele lolu suku kumbe ngithi balukhumbule njalo. Njalo amabandla amaningi ake esenza ama-conference, imihlangano ehlukeneyo kusukela ngolwesihlanu kuze kube namhlanje. Ngakho-ke kuthi ukuthi kuba yinto ethokozelelwa ngumuntu wonke, njalo kuyasinika isikhathi sokuba lathi sithole isikhathi sokukhuluma ngokholo lwethu, njalo lokuba sicabange umsebenzi kumbe singathi isenzo esenziwa nguJesu Kristu esakhulula abantu esomeni, njalo sakhulula-ke izizwe zonke.
EZimbabwe singathi abantu bakulandela kanganani konke lokhu mfundisi?
Njengoba thina sikwazi ukuthi iningi labantu abeZimbabwe engathi nxa sikhangela inombolo ezikhona ezabantu abacubungulayo bathi bona singathi kumbe 85-90% yabantu beZimbabwe bangamaKristu. Ngenxa yakhonokhu kutho ukuthi iningi labantu liyabe liphuma lihliye emabandleni. Kodwa lo nyaka sinanzelele ukuthi imihlangano eminingi ibingekho, nama-conference abantu abaningi bayehlulekile ngenxa yokunotho yethu. Kunzima kakhulu esikhwameni lapha kuba nzima.
Umfundisi uSenisibanda ukunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance besixoxa laye ekoBulawayo. Kusenjalo inkokheli zamabandla ezokholo uZulu jikelele labenhlanganiso ezizimeleyo bakhonona ngokusetshenziswa kwamabandla ezokholo ekuqhubeni ezombusazwe. Lokhu kuza ngesikhathi abezombusazwe bephithizela ezinkonzweni kunanzwa ikhefu lephasika. Abanye bathi le yindlela yokudinga usekelo lwamavoti. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Inkokheli zombusazwe ebalisa umongameli Emmerson Mnangagwa, unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri, lo msekeli kamongameli umnumzana Constantino Kuvea Chiwenga bethekelele amabandla amakholwa ngesikhathi sephasika lapho abakhulekelwe khona ngabavangeli babafisela impilo enhle. Bebesithi bathakazelela ikhefu lephasika. Abanye abafundisi bayakusola lokhu besithi le yindlela yokukhankasela ukhetho oluzayo oluzakwenziwa lonyaka. Umfundisi Francis Masetsa ngomunye wabasola izenzo zenkokheli yelizwe.
Indaba bengabuyi uzokhonza ngathi lathi bona bebuya ingathi bafuna ukuba ngama-apostoli kumbe bafuna ukuba ngama-catholic kumbe ngama-baptist kumbe yini, begqoke isigqoko zethu ezingayisizo isigqoko abajayele ukusigqoka kumbe behambe emasentini wabo. Bayasebenzisa ama-church gatherings ukuthi ba-politicize abantu bebatshele ukuthi kumele babavothele.
Omunye njalo osola okwenziwa ngabezombusazwe ngumfundisi Travis Moyo oyebandla le-Roman Catholic Church.
Siyaswela ukuthula kulobudlwangudlwangu obukhona, obudlwangudlwangu obuphathelane lepolitiki, okwenza ukuba loba sisiya kulolu khetho sinanzelele ukuthi lobudlwangudlwangu lokhu kulwisana, lokhu kusweleka kokuthula kwenza ukuba ukhetho oluzayo lungasiphi ithemba.
Umfundisi Simbarashe Maringosi uthi abezokholo akumelanga bancedise abakhankasela ukhetho oluzayo.
Kuqakathekile ukuthi njengebandla sithandaze kuNkulunkulu ukuze kube lokuthula elizweni, ikakhulu ngesikhathi sama-elections. IBhayibheli lona lithi kumaHubo 29:11, uNkulunkulu uyabusisa abantwana bakhe ngokuthula. Kodwa njengabantu abahlangana labantu abaningi emasontweni achiyeneyo, ibandla lilomlando wokufundisa abantu ukuqakatheka ukuba lokuthula.
Umnumzana Tapiwana Shechirika wenhlanganiso eyeYouth Zimbabwe Trust laye uthi bahlusha ngokwenziwa ngabezombusazwe ezindlini zokukhonza uNkulunkulu.
There is a legitimate moral expectation on the church to take the lead in uniting our people and building a peaceful, socially cohesive nation and just country. Church leaders must also make use of the social power that they possess to encourage peaceful civic participation and harmony in the diversity of political choices.
Sikhangelele abokholo ukuba bakhokhele ekwenzeni ukuba abantu babambane lokwakha ilizwe elilokulingana kwamathuba. Abezokholo kumele benze ukuba abantu bazwanane kungelani lamabandla abawasekelayo, ukutsho uChirika. Umnumzana Reward Siziba ingcwethi kwezombusazwe ulombono ofanayo.
Okuqala ukuthi kumele sibe kwazi ukuthi abantu bemasonto bona bandise ukuthi bethi abalandaba lezombangazwe kumbe abayenzi into zombangazwe, bona bayenza kwesontweni, abayenza ezombangazwe kabayenze bodwa. Lokho akulunganga ngoba esontweni yikho lapho abantu abalaywa khona, yikho abantu abatshelwa khona ukuthi umuntu kumele aziphathe kanje, umuntu kumele ayenze kanje. Okuhle lokhu, okungekho right lokhu.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Charamba, isikhulumeli sikaMnangagwa, akanye lonkosikazi Monica Mtswangwa abakade bengaphendula omakhala ekhukhwini. Osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Ngqobizitha Khumalo uthi akulanto embi enziwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngoba basebenza okubhekane loZulu.
Umuntu ohlonipha uNkulunkulu, umuntu onanze elungile labantu, njalo umuntu olenjongo yokuqhubekisa ilizwe leZimbabwe, kwanti abaningi sebekubona khonoko. Abezisonto labo iningi labo bakhangela amapostoli amaningi kanye lamachurchi ama-mainland churches, okwakhanya ukuthi amaningi abo bakhanya ukuthi bayaphikisa kakhulu, bayakhanya ukuthi bayasola uhulumende ngenye indlela. Kwezi kwanti amachurchi amaningi lapha ayakhuna uba Mnangagwa sisamukelwa kuhle ngabantu, njalo etshengisa ubuntu. Kutshengisani khonokho ukuthi bamnangagwa umkhokheli wabantu? Kutshengisani khona ukuthi ibandla leZANU-PF selilibandla labantu bonke, ibandla leZimbabwe.
UMnangagwa uChiwenga labanye abakubandla leZANU-PF bajayele ukwethekelela amakholo ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho. Ngempela viki bethekelele eMethodist Church, Roman Catholic Church, Apostolic Faith Mission eyakomwaja leZimbabwe Christian Church. Besenza lokhu bebesiya ezinkondleni lezi begqoke izembatho zalezo nkonzo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu lezempilakahle e-Community Working Group on Health bathi kuyamangalisa ukuba eZimbabwe lokhu lilwisana kulezi nsuku lomkhuhlane wesihudo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Okwamanje kulabantu abalitshumi lanye abalaliswe ezibhedlela ezijiyeneyo eZimbabwe ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Abagulayo basezibhedlela ezibalisa iBidebridge District Hospital esabelweni seMathebeleland South, eMashingo General Hospital lezinye. Umqondisi wenhlanganiso le umnumzana iTairo Sike uthi umkhuhlane lo umemetheka ngenxa yokusilela kwamanzi ahlanzekileyo, ikakhulu emadolobheni amaningi okungasatholakali amanzi abulala igciwane lecholera.
Some households are going for weeks, even months without water. So as a result, people are looking for alternative sources of water, and in most cases these are shallow and unprotected wells.
Eminye imizi iqeda amaviki ambalwa kumbe inyanga ingelawo lawo manzi. Ngenxa yalokho ke abantu basuka badinge ezinye indlela zokuthi bawathole lawo manzi esikhathini esiningi bebathola imithonjeni engachoniyo njalo engavikelekanga.
Uhulumende uthi lanxa sezikhona izehlakalo zabatholakala belomkhuhlane wesihudo, seliphansi kakhulu inani lalabo ababanjwa ngumkhuhlane lo emaphandleni lasemadolobheni. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa ngesikhathi esethulela intatheli zindaba okukhulunywe edala labaphathintambo bakahulumende. Unkosikazi Mthwangwa uveze ukuba uhulumende usele mali edlula kancane izigidi ezingamachumi amabili 24 million yokulwisana lomkhuhlane ohudo elizweni.
Cabinet is informing the public that ministers of state for provincial affairs and devolution and their teams will continue to support activities to fight the cholera outbreak.
Iqula labaphathintambo lazisa uZulu ukuthi abaphathintambo bezabelo kanye lamathimba abo bazoqhubeka beseseka imisebenzi yokulwisana lokumemetheka kwekholera.
Izakhamuzi emadolobheni zithi ukusilela kwamanzi yikho okubangela ukuqhamuka komkhuhlane wohudo. Umnumzana Philemon Masina ngesinye salezi zakhamizi.
Umkhuhlane wekholera usungani ulokumemetheka ezweni lonke. Nxa sikhangele kobulawayo lakho yikho lapho othola ukuthi kulamalokitshi amanye asele more than amaviki amathathu engelamanzi. Lokhu sokungenza umkhuhlane lo umemetheke kakhulu.
Umnumzana Efidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi kuyinto edanisayo ukubona lomkhuhlane uqhamuka okungapheliyo eZimbabwe.
Umkhuhlane wohudo sulokhu qhubeka usiba yinkinga elizweni iminyaka lomnyaka, iminyaka yonke nje. Abantu bayafa emakhaya lasedolobheni. Imbangela ngamanzi angahlanzekanga, imbangela yokuswelakala kwamathoyilethi asebenza ngendlela efaneleyo esithi ngesikhiwa yisuwa system.
Uncube uthi kuyadingeka ukuba kulungisiswe lokho okubangela umkhuhlane lo.
Kulungiswe izinto zona lezo ezizwe eziyinkinga, kube lamanzi ahlanzekileyo, kube le sewer system amathoyilethi asebenza kahle, izibhedlela lazo zisebenze ngendlela efaneleyo. Ngaleyo ndlela sizakwazi ukulondoloza sivikele impilo zabantu.
Abogatsha lwezempila kahle bathi okwamanje kulabantu abangamakhulu amane 400 abacatshangelwa ukuba babanjwe ngumkhuhlane lo. Lomkhuhlane uqhamuke eZimbabwe mhla ka-12 kunyanga kaNhlolanja edolobheni leChegutu esigabeni seMashonaland West. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukungani kuhle kwezulu lokuhlupha kwamanzi okunatha lawezifuyo esobeleni seMathabeleland kwenze usomabhizimusi ongumlimi omkhulu we-plum tree athengise inkomo ezingamakhulu amabili lamachumi amahlanu 250. Wabuthanisa imali wathenga umtshina wokugebha imigodi yamanzi. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEza Jesus Banda.
Umnumzana Mkhulunyelwa Chaya Nkomo owazala ngokuthi nguSirata uthi ukuhlupha kwamanzi kwamenza waba lomdlandla wokuthi athenge imitshina yokugebha imigodi yamanzi.
Imota leyi ngayithenga eChina, inkomo engizikhuphileyo V250 ngisiyathenga inkomo imota enani. So inkomo zahamba sikangkwazi ukuthi izazibisa yini, kodwa ke ngibone ngani ngiyabasebenzela abantu ukuthi khona abantu bebe lento yokusebenza eduze. Yikho isifiso sami yiso sithenesa kuphela. Amanzi azatholakali emadamu, amadamu azagcwali ngendlela. So ma ukhangele amanzi esilawo kufanele etholakale phansi. Yonke into nje ekhona emhlabeni iphila amanzi.
Umphathintambo kahulumende obona ngezemfundo yaphansi leyaphezulu unkosikazi Evelyn Ndlovu obengcuzwa ukuba izikhulumo ezihloniphekayo kulumbuthano ubonge unkomo ngakwenzileyo. Amazakhe ethule ngobe mele kulumbuthano unkazikazi Ethel Moyo owaba ngusikomiti weplantry.
Umsebenzi lo wenziwe lapha ngumsebenzi omkhulu kakhulu owenziwe ngumainline esomnene. Compliments government efforts as a water provision to the community, water to the people. Lani lazigcizelela lathi lina ukugezisa imiganu, ukugeza imizimba yethu sibe bahle kangaka, ukunatha kambe akulampilo engelamanzi.
Umele ibulilima wesedalela eParliament ekubandla lezano PF uNomzana Dhe uMuziphuthi njalo ngumsekelo omphathi ntambo wezemibiko yamagagasi eInternet uthe uhulumende sokumele asebenzise imtshina yokugebha amanzi ebantwini abanjengonkomo hatshi ukubisa abamakampani aseHarare.
Nxa uhulumende lama-NGO besenza imisebenzi yokudingela abantu amanzi ayabuya all the way from Harare ezogebha lapho amandiya yiwo aselokhu ebuye ezogebha kithi lapho emangeni.
Ukhansila Landi Ndebele okwathi 18 ujabule kwamagamango wenziwe ngunkomo.
Sikhangelela ukuthi umtshina lo usize kakhulu indawo yethu ivele iyasilela amanzi. So lapha sibone ngani uwenze umsebenzi omkhulu kakhulu lokuthi uhlangabezana lenhlelo zikahulumende ezifuqa ukuthi kube lamanzi ahlanzekayo ebantwini. Amanzi lapha ahlupha okwedlula ukuhlupha. Imigodi eyagejwa nguhulumende kungakaze kube yi-independence imithathu kuphela esomnini esebenzayo. Kodwa akula mgodi ekahulumende kuzofika kathesi.
Umlisa wesomnini uMnumzana Walter Chumalayo ubonga okwenziwe ngunkomo.
Sithole into engasinceda kakhulu ukuze sihlale kuhle. Isigebhela amanzi, sithole amanzi ahlanzekileyo. Sigebha amanzi ngabantu bakhatshana befika besikobha.
Omunye osomabhizinisi odume kakhulu emango emnumzana Michael Nene Ngwenya laye uthokoze okwamagama.
Into ayenzileyo izancedisa isizwe sonke nje jikelele ngerigi yakhe le. Uyakwazi ukusebenzisana labantu kuhle ubaba unkomo senje isikhathi eside lami sisebenzisana nje sitshintshana nje imbono kwezamabhizinisi.
Isakamizi secholotho esingcelezane leli bulilima umnumzana Noah Hlabangane ubonga intuthuko esigabeni lesi.
Siyathokoza kakhulu ngalokho okwenzakale kubaba unkomo, ulethe intuthuko esigabeni khona lapho ukuthi lathi sokuzabalula ukuthi sibe lamanzi emakhaya. Ahlupha kakhulu amanzi sibili. Sayisiswele labantu abasigebhelayo kwesikhathi bebiza imali eziningi kakhulu. Esithemba ukuthi ubaba unkomo njengoba eselapha kuhle sizaxoxisana laye njengomakhelwane, njengomuntu oyisakhamuzi sakhona lapho.
Uzulu wonke walindawo ujabule kwamagama ngomtshina wokugebha izibholane njalo abaningi bahle babhalisa ukuthi bagejelwe imigodi yamanzi. Ngiyimelo yesitudio 7 esomnene ebulelima igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.
Lapho ke silitshale inzwisa nje ukuthi lizwe ezepasika kulavito kulamhla lingakhohlwa ukuthi sixoxa ngekhefu lepasika njalo silonyari mashamombe ozabe khuluma ngefilimu yakhe singagqiba uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo sekulensuku ezingamakhulu amathathu 300 umnumzana Job Sikala evalelwe entshilongweni esethiswa icala lokutshotshodlela udlakela. Abakubandla lezanu PF bathi imithethwandaba ilandela imithetho yelizwe ekudoniseni icala likaSikala. Umthethwandaba wePretoria High Court ukhangelwe ukuba uzadonisa icala lesizalwane seZimbabwe ezilamaphepha okuhlala kulelo lizwe kusasa. Sugqiba lapha-ke uhlelo lethu olivalisayo umthombo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.